Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi ukutshengisela emigoqweni efisa ukwenza kusasa yeyodwa indlela yokuthi uhulumende alalele izisebenzi. Inhlanganiso le ithi isakhuluma lamalunga ayo kulandela okwethulwe ngamapholisa athi akumelanga kutshengiselwe emigoqweni ngenxa yokuthi kungamemetheka umkhuhlane wesihudo osubulele abantu phose abafika amajumi amahlanu. Umnumzana Ambrose Sibindi omele inhlanganiso yeZCTU emathebeleleni lakwezinye indawo uthi ukutshengisela lokhu yikho phela inkundla yokwethulela uhulumende inhlupho ezibhekanele zisebenzi.
Ukutshengisela emgwaqweni kwesithi thina iPhalamende bakile okokuthiwa i-screen parliament. Kulapho esidibeyitha khona njengabantu. Siyakukholwa ukuthi nxa uhulumende le ndlebe zokuzwa singakwenza lokho uhulumende sezawuqhawuka. Kanti kuyinto leyithi besinganiyalikhuhlukuluza buyaningaba sikhulume. Ngezinye indlela sinxusa uhulumende ukuthi asidonsele kuleyo kuthiwa i-dialogue ngoba ngakukhumbula uhlazi le-TNF, Chamber and Negotiation Forum engenisa uhulumende, engenisa i-labor, engenisa abakhathi. So sithi into leyi ingayithe ingakalethwa in public yaletha kuyenalani ifora yadiscasa saba le input kodwa akwenziwanga. So ukutshengisela ukuthi sithi hayi bo lapha sesepalamende esitaradeni kodwa sifisa ukuthi usibize usihloniphe sikhombisane lawo yinjongo yethu kulungisa uhlupho lolo.
USibindi uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa waguqula umthetho we-electronic money transfer tax engakhulumisananga lezisebenzi.
Indaba yokuthi ayi-$10 vele ungakhangela kuhle ama-transaction athi ungakhangela abalwa kakhulu angafikweni nale $10 abakhuluma ngayo. Ibona ngathi sinondezelwe ngokunjalo sithi hathi bo lokho kwaleso sikhathi akuhle. Njalo phezu kwalokho futhi izinto lezi zingazilethwa thina njenge-labor siyakholisisa i-stakeholder eqhathe kule Zimbabwe. Lo ukuhle ukuthi ngawo uminister layo uqale wasiconsulta lathi saba le input wenza ukuthi sicabangane engxa into lokuza yiletha ngenye indlela. But khona ukuthi eZimbabwe sinohlobo lokuthi labantu abangontando yayiphikiswa abavuka becabange lokhu babuye benze lokhu. Njalo siyakwazi injongo yakhe ukuthi ku-raise imali kubhadala izikweleti ezathathayo kubo World Bank kubo-IMF. Kodwa sithi thina leyo mali kanti yathi ithathi senze isikweleti seZimbabwe yaze leyadliwa mbani. Siyathinisebaasibona isinceda ngalutho amakhampani avalwa usinceda ngalutho abantu bayadibeka i-economy yafa swaze ayisincede lutho. Lo wadlaleyo mali sithi akube nguyo ikhathika leyo mtelo ayibhadaleyo mali kungathiwa thina izisebenzi esingakani sibele ingxenye ebudleni leyo mali ingasincedisanga sokuthi sofanele sibhadale izikwedi esingayingento esingazani isibenefit iluhlubo lwenu.
Lokhu kusekelwa ngudokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Uthi uChamisa kalani lokugudeka komnotho welizwe leZimbabwe njalo langomthelo wethulwe ngumnumzana Mthuli Ncube umphathintambo wezemali.
Indaba yelizwe leyi uPresident Chamisa akayicabangi njalo kayiboni ngendaba elani laye. Okuqakathekileyo ukuthi yena ubona ukuthi uludaba lwabantu beZimbabwe, udaba lwe-economy, udaba lokuthi lizwe libuswa ngendlela etheni. Ngakho-ke abacabanga ukuthi lokhu kungoPresident Chamisa ofanele ayenzeni kumenze lokuyana bayazi bazimotshela isikhathi ngoba iqiniseke lokuthi umkhonomi weZimbabwe yiwo sewuzimeni kanje. UPresident Chamisa akalanto aseyenzile okwenzakalayo ukuthi izano iyehluleka ukumaneja ezomkhonomi.
Kodwa-ke umnumzana Dingumuzi Phuthi okubandla lezanu PF uthi abaphikisayo yibo ababasela ukuthi kube lokuxabana elizweni leZimbabwe njalo kube lokukhukhudeka komnotho.
Izinto ezikanyanga zathi azikalungiswa kahle azidalwa yikuthi iZanu PF iwinile. Zidalwa yikuthi kulabanye abantu abavele basebenza kudala besebenza ukubhidlisa ilizwe bebhadalwa phandle kwelizwe ukuthi balibhidlise. Madoda, asibeni serious, sekeleni ukuqanjelwa amanga abantwana abaphuma ucaqo emakhaleni. Senzeni izinto ezipossible. Uminister of Finance uMthuli Ncube ukhuluma ama-statements atshengisa ukuthi kuyiwa somewhere. Bengikhuluma nabanye abangane bami engafunda labo emakolitini abazi ngezefinance ngeze-economics bekhuluma ngokuthi hayi vele nxaso kuza ngathi kuza kusa kwandise kuba mnyama kakhulu kutshengisela ukuthi yonke into nxaso siza kuthi amhlophe kuba nobuhlungu obukhona. So khona kokukhona kasingagijimeni ilizwe lonke nje lomhlaba wonke njengenkukhu ezigqunywa amakhanda kasikhangeleni ukuthi kunabantu abathanda ukusebenzela iZimbabwe abakhona lo nkulunkulu esikhangele njalo.
Unkosikazi Rosemary Siyachitema, umqondisi we-Consumer Council of Zimbabwe, uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende akhulumisane labantu ngokubahluphayo.
Ukukhuluma lokhu phela kalikhulumi kanye, likhuluma lalaphana lilaphana ukuthi abantu bazwisise ukuthi lokhu kungenza lokhu yikho kuzakwenzeka lokhu. Asifuni ukuthi amapholisi esiyafakayo anti kule lokhu into ethwa khona unintended impact uyabona ukuthi laba bazaba ku unintended impact nama consumer la kudala kade sebe womelo kodwa sifuna ukuthi bahle bawomelwe zakunjalo at least bafanele ukuthi okunye kube kuhle lokhu kulungiswa kodwa okukhulu ngokuthi sina sonke singamaZimbabwe sifuna ukuthi izinto zilungise ukuthi sonke ibe le good life amalanga alandelayo lama months alandelayo lokho okukhulumisayo kuyabe kukukhulu kakhulu abayithi khona yi-dialogue okwenzela ukuthi khona nxa sesilungisa izinto zangkhona silungise zilungele umuntu wonke okundeni ukuthi abantu bazwisise ukuthi lokhu kuyenzelwani lokhu kuyenzelwani kuzalungisani okwakusasa ngoba abantu bangayekela ukuzwisisa yikho okwenza ukuthi khona abantu bangathathi
Ibandla leZANU-PF licabangela ukuthi abaphikisayo bakhulumisana leziphathamandla zakwamanye amazwe okwenza ukuthi kube lokuxozela eZimbabwe kulandela ukhetho olwenziwa ngoNtulikazi lapho iZANU-PF eyanqoba khona. Abaphikisayo bathi ibandla leZANU-PF kalikwazi ukubusa. Loba kunjalo uphuthi uthi kumele abantu bajabule ukuthi kukhona okunye okwenziwa nguhulumende okuzanceda uZulu.
Asibongeni ukuthi umgwaqo weHarare usiza kobulawa yi-dualization uyenziwa sizafika eselu. Asibongeni ukuthi imigwaqo esolusi usiya eThefunye usiya kobulawa. So arisaseswa sulomgwaqo ohambekayo. Asibongeni ukuthi imigwaqo mine yeHarare sivalwa ama-potholes sokusebenzela. Asibongeni ukuthi imigwaqo yakithi ikakhulu owe-constituency yami mina ibulili mawe. Osuka eplanto seMayitengwe sibhizi sesicofile ukuthi sokumele abantu babuye kusayithi izinto ziqala ukwenzakala kungekho lokhu baba hayi hayi we are not going to be threatened by me esados kasibe ningamazimbabwenzi sibambane sibe lo mbono omunye sisebenzelane ndawonye
akwaziwa ukuthi inhlanganiso ye-ZCTU izangena emigoqweni kumbe hathi kusasa ikhonona ngomthelo omutsha ukubhidleka komnotho lokunye okufanayo